Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lami ngithathele lithuba lokubonga uJonga obesethulela indaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlazi ku 16 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje isikhulumelise linye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananze uthi amapholisa lamuhla achitha umhlangano eHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azethinga we-People's Movement abethe gwaqa enanza usuku lwe-Day of the African Child. Inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi izanxusa uMnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu noMike Chimombe bexoxisane labo ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga imali yelizwe ngokungekho emthethweni na. Kwezemidlalo lamhla sixoxa nomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu le-Highlanders uTobias Mudiambayi nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Isikhulumeli selinye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapholisa lamuhla achitha umhlangano eHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azethi ngawe People's Movement abethe gwaqa inanza usuku le-Day of the African Child lapho uhulumende wabelungu e-South Africa abikwa wabulala njalo walimaza abanye babantwana besikolo ababetshengisela kulelo lizwe ngomnyaka ka-1976. Besola obandlululo ababotshiweyo laba babikwa besedlula amachumi amahlanu i-50 njalo basezitokisini ezimbalwa eHarare. Usuku lolu lunanzwe ngendlela ezehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo eSouth Africa, eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe kunenga lolu daba sixoxelaye uMnumzana Mkhwananzi.
Bekwenza ke lokhu besendlini nje bezigwetshisele on a private space besenzela ke ukuthakazelela ilanga lebesilaziyo sonke zokujikelele ukuthi lilanga ela-recognizewa as the Day of the African Child. Unfortunately amapholisa abuyile ke lapha ephela amathiyegasi nama-button stick agijimisa ke ontanga bedisturba i-program babamba abanye asingakwazi ukuthi ababanjiweyo bangani njalo bazavalelwa yini nokuthi bekutheswa kalabani. Kodwa thina njenge movement siyabona ukuthi lokhu okwenziwayo akulunganga ngoba ilanga le-Day of the African Child liqakathekele wonke umuntu enifanele sikhangelele ukuthi wonke umuntu weZimbabwe azwisise ukuthi lilanga okufezelisa
lalokho elingalaka siqiniseko sokuthi bangaki ababotshiwe lokuthi bengabakhululani.
Asikabi neqiniso ukuthi abathethwe abapholisa bangaki njalo ukuthi bazagwetshwa kumbe bazavalelwa kumbe bazayizelwa besiye endlini kodwa bagqotha yethu asekhona ase-athenda kulindawo.
Kahle kahle kungani linanze lolo suku lilubona luqakatheke njani kusimo seZimbabwe sikhangela ukuthi kwenzakala eSouth Africa.
Lolu usuku luqakatheke kakhulu historically sijayele ukuluthakazelela lolu suku asiqalisanga lonyaka yinto eleminyaka neminyaka isenziwa siyamangala ukuthi kathi sekutheni ukuthi abantu bayalitshe ukulandzelela nokuthakazelela ilanga eliqakatheke kangaka ilanga ya-June 16 siyakwazi yini ilanga lapho okwatshengiselwa khona udlakela olukhulu irejimu yabelungu apartheid eSouth Africa kubulawa ke oPeter Hector labanye okwaba into yaveza umhlaba wonke jikelele ukuthi kumele kusekelwe ke isihlelo lenkululeko yeSouth Africa angisunde kakhulume bazivuse uhulumende weapartheid wobandlululo adilizwe laba lilanga eliqakatheke kakhulu lapho kwalahleka khona impilo zabantwana abake besifikelwa belwela inkululeko yabo belwela amalungelo ukuthi bafunde bathole amathuba okufunda befunda njalo befundiswa ngolimi abalizwisisayo abalikhethileyo.
Lo umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli selinye lamacele e-CCC esixoxela ecingweni eseHarare. I-Studio 79 elisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ngoba engasabele ucingo lwakhe lukamakhale khukhwini. Inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC ithi izanxusa omnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu lo Mike Chimombe bexoxisane labo ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga na imali yelizwe ngokungekho emthethweni. Umbiko oyethulwe isikhulumeli seZAC unkosikazi Thandiwe Mlovani uthi abathathu laba baqhuba ibhizimusi lenkampani yeSouth Africa eRainform, njalo kule ncwadi lapho omnumzana Mpofu lo Chimombe ababikwa babedinga imbadalo kuziphatha amandla zaleyo nkampani besithi ayilandelanga kuhle isivumelwano. Kulamanye njalo amazwi aqoshiweyo ngalolu daba okuthiwa ngakamnumzana Chivayo aphathelane lohlelo lukahulumende olokwaba imbozi. Obona ngokwethulwa kwembiko kuZAC unkosazana Smiso Mlevi ugcizelele lombiko.
Statement elifubone ku-account yeZAC ngeqiniso sikhutshwe yinhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission emizamo imizamo yoku-interviewa abaqanjwe ku-statement leso isiqalisile bengazephula phambili kwama-investigators eZimbabwe Anti-Corruption Commission baza-interviewa and izulu izakwaziswa ngamanyathelo alandela.
Lo nkosazana Simiso Mlevu obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission obexoxa le Studio 7. Ibandla le umkhonto wesizwe eliholwa ngumnumzana Jacob Zuma liqhuba umhlangano lentathelo izindaba lamhlantambama sikhuluma nje lapho elisola khona impumela yokhetho olusanda ukuqhutshwa kulelo lizwe. Leli bandla lithi selikhweze emthethwandaba udaba lokuthi kulahlelwe khatshana impumelo yokhetho lapho umongameli Cyril Ramaphosa abuyele esihlalweni sokuba ngumongameli esebambisane lamanye amabandla agoqela ele Democratic Alliance lele Inkatha Freedom Party ngoba ibandla lakhe le-ANC lingatholanga amavoti eneleyo ukuthi libumbe uhulumende lilodwa. Ibandla le umkhonto wesizwe libe ngelesithathu kungalani yoluhlu lwempumela yokhetho ele-ANC lihamba phambili lilandelwa ngele-DA kwathi ele-EFF lalandela ele-MK. Ibandla le-MK lithi kufanele ukhetho luqhutshwe kutsha. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkhokheli wenkonzo yeRoma uPapa Francis lamhla uthe uyacela ukuthi udlakela lokubulawa kwabantu eNorth Kivu elizweni leDemocratic Republic of Congo kuphele. Abantu abayisikhombisa babulewe ngolwesihlanu langomgqibelo kutshengiselwa kusolwa udlakela oluvela kumalwa ecatsha okholo lwesimoslem edlulisa amalawulo. Ele Israel lithi lamhla lizaqalisa uhlelo lokumakancane ukuhlasela abalwayo abeHamas ngezansi kweGaza ukwenzela ukuthi kuthwalelwe ukudla lokunye okokusiza abePalestine. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaThabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhla sixoxa lomphathi wesikolo seInala Country School, umnumzana Qiniso Mpofu, obe semelika okwamaviki amabili lezifundi zesikolo sakhe befunda okutshiyeneyo lapha eMelika. Sizaphinde sixoxa njalo lezinye izifundi.
Sigqiba uhlelo lwethu ebesize ngalo. Lokuzo uthatha abantwana bakithi sibaxhumanise nezindawo abangake becaba akade bengazange bacabange ukuthi bengafika kizo. Cultural exchange program.
Yiziphi izinto eziqakathekileyo elibone ziphathisa kakhulu abantwana kulolu hambo?
Okokuqala, abantwana babone izimangaliso kumakolishi lawa. Ukufunda kwehlukene makuleli lizwe bakuthiwa uyenza i-practical in something, uyayenza mpela i-practical. So bangenile bayabona ama-lab ayisimanga, ama-lab yezitho zabantu mpela ezisetshenziswayo ukudemonstrate i-biology abayifunda eklasini ngamabhuku. Babonile kwenziwa khona ama-robot asebenzayo lama uthi i-robotics in English. All this is so much value for me. Over and above, bebehlele ezindlini zabahlale bakuleli bakholisa kakhulu ukuhlala bebona nesiko labantu balapha labo bebafundisa ukuthi ngesintu lokhu sikuphatha njani. There is a lot amasiko lawa angakufunda enye kweyinye. Akutsho ukuthi ma umntwana efika kuleli simenza azizwe engathi ukuba ngumuntu omnyama, ukuba ngumuntu wesintwini kubi. Sithi thina thengisa isiko lakho, la ufunde ezinye izinto esikweni lakho kumele ziphakanyiswe zilungiswe, and lokhu kubenza bebe yizizalwa zomhlaba, global citizens.
U-Brian Nyanga oyisifundi se-Inala Country School obeseMelika okwamaviki amabili edluleyo uthi laye ufunde okunengi njalo ulandisa ngendawo azivakatsheleyo.
Sibone indawo ezinhle kakhulu, ngingafika e-White House, ngafika e-Voice of America, e-Mother State Park, lama-colleges amaningi kanye lama-churches amaningi. Indawo le inhle kakhulu ngoba njalo ngiye ngafunda okuningi kakhulu endaweni ezijhiyeneyo njengama-colleges. Ngazofunda ukuzwisisana nabanye abantu abalungu. Njalo e-White House siye safika siqala lapha. Njalo ngiyabonga umbalisi wami uMr. Mbeki ngoba uyosikhala khona abazali bakhe.
Siphinde saxoxa njalo lesinye isifundi se-Inala Country School uGuyanda Moyo, yena othi bafunde okunenye.
I-Inala Country School etholakala eGugudini eZimbabwe ilapha eMelika ne-Youth Affairs Program. Ne-Youth Affairs Program esibonise indawo eziningi ezihlukileyo njalo zathi safunda into eziningi zathola kulapho. Sihambe emayunivesithi ahlukileyo ngamabizo kuyi-Emory Hill College, University of Tennessee, the East Tennessee State University. Kulawa mayunivesithi silethemba lokuthi sizaphumelela kiwo njalo iningi lethu selazi imisebenzi abafuna ukuyenza kwizinto ezidingakalayo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomphathi wesikolo se-Inala Country School uMnumzana Qiniso Mpofu kanye lezifundi zesikolo lesi ezimbili uKuyanda Moyo kanye loBrian Nyanga. Bebesemelika okwamaviki amabili phansi kwehlelo lwe-Youth Ablaze Global lapho akade befunda okuchiyeneyo emakolishini eMelika njalo behlangana labanye ngenhloso yokuthi babelane amasiko achiyeneyo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka. Kesizwe ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni.
Sigcina masiko wethu, owenze
usenziwe
manje. Sigcina masiko
wethu,
usigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sifuqa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Xoxa sibili ngodaba oluqatheke kakhulu olwesomiso esikhona kwele Zimbabwe. Ngwenya, siyakwamukela ukuhlelo kwakho.
Ngiyibingelele kubalaleli bethu, ngiphinde ngibelele kini abasakazi bethu ikakhulu wena bakuDube.
Yes, siyabonga kakhulu. Akusitshela ukuthi kudala sibili kule somiso esinje kwakuphathwa njani ngabadala khonoko?
Abantu endulo bakuDube babelezindlela zabo zokunanzelela ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona abangakwenzanga kahle ikakhulu mhlawumbe ukuze kwathuthelisa amadlozi noma ukumvela ingane qobo lwakhe ngakho ke kwakuthi ma kube nezinto ezifana lesomiso kanye baqala ukunanzelela ukuthi mhlawumbe kuzafuneka ukuthi bethole izindlela zokuthi behambe beyeshweleza khona ngale ezisikeni zakhona njengoba ngizakhumbula ukuthi kunezindawo lapho kuye kuyiwe khona xa ngabe kuwukuthi kuyacelwa izulu izinto ezifana nabo indawo ezifana nabonjelele odaka nabomanyango ngale.
Kodwa kusasebenza yini kulezi nsuku?
Ngicabanga ukuthi kuyasebenza abantu yibo nje mhlawumbe abangenzi kahle uzoqaphela ukuthi babodube imimoya yesintu yakithi lena ayithandi ifana lale moya ebizwa ngamakhora kuthiwa imoya engcwele ngakho kayithandi kuhlala lapho ongahlanzekile khona laqala ukwenza izinto abangahambisane nazo bayafulathela babe kudanyana nani kodwa mali iziqoqa lisondela kibo kuyasebenza kuphela.
Sonathi pho okumele aqale udaba lolumbani ukuthi kulungise konke lokho ngani kuyahlupha ukwenza ukuthi nxa kulesomiso esinje kwenzakala ukuthi phela abaphansi labo badini.
Ngenxa yokuthi isizwe sakithi sona ngokuthi sachabalala ikakhulu ukuchabalala ubukhosi okuyibona obakuhamba phambili kule nto le kodwa kuthe ngemva kwalokho nje bese kusenziwa izakhamizi nezigaba ngezigaba kuthole ukuthi nxa bebona khona ongasahambi kahle mhlawumbe babizane kwakusiba nabantu ababesiba ngabakhulumeli okuyibona ababefika bethunywe beze befika khona le kwamkhulu bayebika udaba lezakhamizi bazafika betshelwe ngalo ukuthi konakale lapha nalaphayana baphinde babuye emuva bazozitshela izakhamuzi bese zenza khona lokho okuthiwe mazikwenze.
Nanko ke phela sezwa kuthiwa le mbiza zatshontshwa khona ngale njelele okunye kwaqinga kugejwa manje pho abaphansi abazondanga
kuyenzeka ngempela bazondile kodwa nxa ngabe kuwukuthi lokho kwakwenziwa isitha bekufanele mhlawumbe isizwe ikakhulu abaholi besizwe bathole ukuthi kungalungiswa kanjani ukuze le nto mhlawumbe ibuyele lapho yayingathi khona njengoba uzokhumbula ukuthi uma kuliqiniso siyezwa kuthiwa kwatshontshwa izinto eziningi khonakale kwaze kwabhonjwa lasendaweni lapho esasibhekelela ukuthi yikho lapho kutholakala khona amathonga ethu okuyiwona asinisela izulu.
Yebo, sekugcina khonapho babangonya.
Beningacela kakhulu kubaholi kakhulu laba abaphethe ezesintu nezinduna zakithi ukuthi bakithi ake kuhlangane kuboniswane ukuthi kungenziwa njani ukuthi kuyeshweleza. Nxa ngingafanisa nje buka lapha eMzantsi Afrika lapho esikhona kuyisomiso kodwa esabo singalela asifani nalesi sethu. Uyamangala noma uhambe ezindaweni uzathola utshani bobuningi uma ngalo ukuthi kanti ithi ngale kwakhala nyonini kona okukhombisa ukuthi kukhona ongahambi kahle. Abasondele abadala kulaba abaziyo bakhulu ngesintu kuhanje kuyekwenziwayo ngoba kudala kwakuthi xa funde bahambe kuhambe abantwana lezalukazi lezi ezingasazibandakanye lezinto ezithize nabantwana abangakazi lutho kuhanjwa kutholakala ukuthi nxa ngabe kukhona izinto eziyizithiyo zisuswa khona lapho zitshiswa bese kusiba nabadala futhi amakhehla ababehamba besenzela kwakuthiwa yintendela ufuna izinto eziyizithiyo wena wawuthola ukuthi mhlawumbe kunento efana lenyoka eyaziwayo ukuthi ihlala endaweni ethile kuyibulale noma uthole ukuthi kunemibankwa leyi angazi baye abanye baye bethi ngontulo abanye bathi izithalumako lazo zitholakale lapho zitshiswa izinto eziningi nje okuzothola ukuthi ngamathamba abantu njengoba phela okunye uyabona kunabantu ababulawayo uthole ukuthi amathamba akahlele egangeni awaqoqwanga kwakwenziwa khona lokho ngenhloso yokuthi uNkulunkulu nxa esebona-ke ukuthi sekungcwele sezalisa izulu lakhe.
Lo-ke ubaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, sibonga kakhulu Ngwenya, ungadinwa kusasa kwa.
Siyabonga.
Bayawutshela bathi salulandela,
salulandela
yiwo lomsila,
salulandela,
salulandela,
salulandela
yiwo lomsila,
awadala
awadala.
Siyabonga kipsi kwezekholo asizweni esekuphathelwe ngumfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ngivikele idlule esindawonye sakhuluma ngokuthi abantu kumele bakwazi ukuthi laba bahamba khona bangobani ngobana kula muntu wazalo ayedwa yilowo lalowo muntu usuka emndenini thize kungakhathalekile ukuthi abazali bayaphila kumbe kabasekho kodwa kuqakathekile ukubana umuntu azazi ukubana uyingxenye yomndeni ngakho kumele enze izinto eziyakuphakamisa umndeni wakubo. Sibaleke sasibaleke encwadini yabasekorinte besibili sahluko sesihlanu indima yamashumi amabili verse 20. Sikhumbuzane ngamafitshane kufundeka kanje. Ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Ngamafitshane ke njalo indima le ithi yilowo lalowo umuntu okhona umele abe ngummeli wenhlanganiso leyo akuyo. Njengoba uPaul wayebhalela ibandla leseKorinte elalibizwa ngegama likaKristu, wayebabonisa khona lokuthi bangabameli bakaKristu, kabenze izinto ezifuze uKristu uqobo lwakhe. UKristu uluthando, uKristu ubonisa ukubekezela, uKristu ubonisa ukuxolelana, uKristu ubonisa ukubuyisana, uKristu uyikho konke esikufisayo okuhle. Kodwa ke ubone abanye abantu abakhona ngisho sengitsho le mabandleni, ubone besenza izinto eziphambana lo mthetho kaNkulunkulu. Bakhona abanye abantu abahleziyo abazibiza ngokuthi bangamaKristu. Kangitsho ukuthi ngiyabasola kodwa ngikhomba lokho engangikubone. Ubona abantu okuthiwa ngabakhokheli abaphethe izigaba, abanye okuthiwa ngobaba, abanye ngomama. Ubona abantu besenza izinto eziphambanela lokhu okukhangelelwe kubo. Kambe nxa umuntu ephethe abantu angaba segumeni, isigodi, isiqinti, ilizwe, esenza izinto ezingayisizo, edala ukubana abantu baxabane, awuvule umlomo wakhe akhuluma izinto ezizilayo, kambe uKristu ukhona kuye yini? Abanye izihwaba ezimangalisayo, abanye uzwe nxa ubala ngingasatsho kwela kithi kuphela, sengitsho emhlabeni wonke, bakhona abantu ababuthelela izinto zonke kubo. Kodwa uzwe kuthiwa ngamasabatha la ngamasonto bahambile ezinkonzweni, kodwa ngamahulukuqu bayahlangana labantu abadubekayo abahluphekayo. Kanti bona labo bantu yibo mhlawumbe abangabahuquluzi abathatha izinto eziqondane lomphakathi bazenze zibe ngezabo, ngobana uKristu akekho kubo. Ngeqiniso ukubana abantu abalonembeza bayakwazi ukumele kwenzakale, kayisikuthi ngabakwazi, kodwa ke abanye uyavuma uvume ngempela ukubana bahleli ngamadimoni. Umuntu angabi lonembeza, angazami ukufanana loKristu, kungaba nzima. Kodwa ke kulula nxa umuntu ezitshela, ezisetsha umphefumulo, azihlole ukuthi kambe lokhu engikwenzayo uKristu uthini ngakho. Yebe emphakathini bangakhuluma, bantele, benze konke lokhu abakwenzayo. Abanye uze babone umuntu eqamele amasaka lamasaka emali, kodwa komakhelwane kungadliwa. Buyisanani loNkulunkulu nxa kunjalo ukuthi impilo zibe ngcono. UNkulunkulu ukulindele wena ongalungisi impilo yakho. Usizani ubana impilo yakho bengeyakho wedwa lomndeni wakho kuphile lina lodwa? Awukuboni ukuthi khona lokhu ayisikho? Ngoba uNkulunkulu kalidalanga ubana lihlale lilodwa, walidala ubana lihlale emphakathini. Ozuzayo kakhumbule abaswelayo, olakho kazame ukwabelana lalabo abangelakho. Abanye ngisengijole izisebenzi zisetshenziswa nzima, kodwa ekugcineni kazitholi lutho. Buyisanani loNkulunkulu lina baphathi, buyisanani loNkulunkulu lina zicebi, buyisanani loNkulunkulu lina lonke elenza izinto ezingayisizo. Umuntu kazihlole, abuyisane loNkulunkulu. Asikhuleke Baba Thixo engcwele, ekuphambukeni kwethu masizame ukufana lawe, sibuyisane lawe Baba ngoJesu Kristu waseNazaretha. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla obekhuluma kuhlelo lwethu lwezokholo. Wezemidlalo lamuhla sixoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders uTobias Motiemba. Nje kulezi nsuku usebenza labasakhulayo kobulawayo emkhankasweni wokulwisana lezidakamizwa ezibulala ikusasa yentsha. Asizweni exoxa lentatheli izindaba yestudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Utopias Mjambanje was a logo blower or Kulela corner. I was a chelem Baliaco was in Guru.
Zalempi logo blawayo, Uncle was a little porous such a prema pepeni, Emma Logicinele's queeni, Naslapanga, Jalago, Monarch, Uti Tunes, as a secondary, so Monarch Nasensa Jalago ties him calls, a Olympics, because I'm the late Perry Daga, Nasco Kunapo, Abona, Mutano. Ngikulamukwa kwami kwaIslanders ngo 1986.
Umjambanje wayedume ngulithela emambuleni.
KwaIslanders bengidlala ngi striker. I still remember the first game yami sidlala le Zimbabwe Saints Independent Trophy eBF ebusuku. Ngahlohla iwinner that day. After 3 days abe siflyer sisiya eHarare sisiyadlala ifinal le Capes. Sayidla futhi Capes 2-1 ngahlohla futhi iwinner. Uma medals engadlalayo sawina umnyaka no 86 sawina isibuku sawina Africa Day Trophy sawina inkomishi enkulu kakhulu ethiwa yi Netbrew FIFA Castle Cup ngathi ngo 86
Utopiazi uthi ulabadlali adlala labo angeke abakhohlwa ababaliza uMatinda Khathazile Ndlovu lo Ephraim Jawanda
sasilo ndodolo lothi ongkhathazile why speed winger. Wathi nxa engaphuma ku right mina ngene center nxa ecrosser vele abantu sebekwazi ukuthi ibhola selinjani seliphakathi. So kusiba lama defenders hey kulo ndodo lo kuthiwa nguRocky lo ayadlala ku Saints lo defender ye Saints. Ya uEphraim Chawanda ha nguye ngani waye ngani uyavala kuma defenders amaningi.
Umjamba nje wacina esethatha umhlala phansi njalo uthi ibhola la kulezi nsuku alisafani lalesi sikhathi sabo.
Ku Highlanders ngathi nga retire ngo 92. Liyazi ukudala iprivacy ngabhadala. So sithi ungathola umsebenzi utsho ubambelela ngapha emsebenzini akufani lakathesi ukudlala ibhola sokule mali. Angazi ukuthi abajahala lezi suka kwenza njani. Lapho kule mali kumele ube necommitment. Kube lama 3 Ds esasihamba ngawo thina kudala bawongela imali. Discipline, devotion, dedication. Kwa lokho awungeke walahleka ebhoreni.
Othophezi Mjambanje usola inkokheli zomdlalo webhola ngongasebenzelani laba-ke badlala inguqu.
Abantu abakhokhela into zebhola sebelahle ibrodi okungayenziwo because uzabona ukuthi kumele besebenze ngathi thina ama-former players ama-legends because thina yithi esingayimprova ibhola. Even nxa when it comes to national team selection kuba lula kube le panel yama-former players encisana labo coach kuba lula. Mina I think ngingangena even ku-chairmanship kunento ezingazitshintsha because abantu abakhona laba basiphoxa and basilahlela khashana ngebhola lelo. Kathesi okwebhola bengani kusaseceleni bese ngene kuprogramu yama-drugs sesibona ukuthi abantwana phandle lapha hey sokunakala so sengu-drug awareness.
UJobjazi Mjambanje usebenza nabasakhulayo emkhankasweni okufundisa intsha ngobubi bokuthatha izidakamizwa. Kusenjalo impumelelo yemidlalo yeCastle Premier Soccer League ihambe kanje izolo. Bulawayo Chiefs 0, Platinum 1, Ngezi Platinum 3, Chickenin 0, Zimbabwe 3, Arsenal Movers 0, Yata 1, Manika Diamonds 1, namhlanje ke Tele 1-1, Cape United 1, Wange 1, Green Fuel 0, Tanama Zimbabwe 1, ZBC Caribe 1, Chequered Pirates 1, Herentals 1, Highlanders Poso 1, Bigita Minerals 1. Ngemva kwemidlalo elithumela nhlanu ku week 15 ephezulu kungalana yemqomelo ye PSL yi Platinum kulandele Manika Diamonds kuni Phoso u number 5 iTimbara u number 7 ngimane sithu 7 ngobulawayo igama namu yezu Jesus Band.
Sibonge u Ezra Jesus Banda wabesethulela ezemidlalo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isikhulumeli selinye lamacele e-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapholisa lamhla achithe umhlangano weHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement njalo kubikwa kubotshwe abedlula amachumi amahlanu i-15. Inhlanganiso ye-ZAC ithi izaphenya udaba lwenkohlakalo umnumzana Chivayo labanye bakhe ababili. Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.